ukuthi ubone kusenzakala kusukela ngesikhathi ubonya uMDC kuze kuzofika la kathesi yayiji ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokhetho bezayo bazazama ukuthi bathathele lapha abasuke khona kodwa hayi isitimela sesisukile abantu bezimbabwe bakhulumile ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela ukhetho olutsha olukhona olukhulutshwa ngabanye luzakuba khona ngomnyaka ka-2020 hashi kungakafiki leso sikhathi njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition yikugqubulana kwembuzi zasibasinje kodwa iqiniso bayalazi ukuthi hayi kabavumelelanga njengoba libabona bekhona pha njengoba busolani moya bengamasenata bevumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle uvision 2030 useqalisile uhulumende kababa uMnangagwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze katalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper middle income economy ngomnyaka ka-2030 ngibe umfowethu wasaka ngimanga lokuthi kathi yena njengoba na izolo beku-opposition namhlanje sekhuluma ukuthi abe-opposition siyakuphi yena okwakuqala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho olungakhululekanga kakhulu kuba khona kwethu okuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu bezimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yeigidini izinabezanop-f bakhuluma iqiniso ukuthi hhayi okwenzakeleyo kaze kwenzakale okwamanje yiko sithi imbuzi ide ikhanka esesikunanzelela ukuthi sisalindile ukuba nomhlaba ulungiseke ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhoti njengoba nathilo ethu ekhoti kasihambanga ngoba singabakhalazi sizahamba njani ekhoti ikhoti ingezanop-f
ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli
into ze-opposition zilokutsotsi abantu batshaye inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo uyakhuluma khonapho babuselani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo bacatha ngumuntu nje ngoba lulimi okuvele kumele balukhiphe nabe lawo indaba bengayanga lawo ekhoti bafike babeke phela ubufakazi phambukamantshi ukuthi nampo ubufakazi ama-numbers ama-V11 athi onqobileyo ngulowo opposition vele lohlupho lokuthi ama-polling agents minyaka yonke bayadinga inkalakata zezimali ezama-polling agents bazidlele ngizangaphuma kwi-MDC umongameli wakhona ehlale esithi imali leyo ebuya e-political funding ngabuya sizabhadala ama-polling agents kodwa kabhadalwanga ngikhuluma ngisenze nje abe-CCC ama-polling agents angilaleleyo ayakwazi ukuthi kabhadalwanga kodwa leyo mali ibandla labo labaphiwa so ngabantu abangelayo i-commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama-V11 udokotela uNevus Mumba sebemenza isadakine yedwa le-report yakhe okuthiwa yi-preliminary report engakabi yi-report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngeyesadaki ngumngane wabo Chamisa yena lo ukhokhela i-CC ngumngane wabo abafana laba be-DA kwele-South Africa ngumngane wama-American so umuntu okuthiwa i-observer uyabe elande ukuzokhangela ayabe engalandanga kuzokuthi ukhetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki lokho kwenziwa yisadaki isihlangene khona izahlala phansi isadaki itroika iqede lapho ithathe leyo ripoti ibe siyisa kusadaki summit okuyinto ezakayenzakala ngomnyaka ozayo so akulanto nje yesadaki ekhulunywayo lapha kuba kunje emnyama kuvika ngomunwe iqiniso elasi
elakho elokucinda mnumzana
sithembile elenjalo le confidence sinayo sokuthi ukhetho kumele luqale phansi kulungiswe indaba zezek kulungiswe indaba yevoter fraud nxa isadaki bekhuluma ukuthi izekw ayibambanga ukhetho kahle azange icizane ayibambanga ukhetho kahle bathi abezane bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ungatshaya umntwana utshaya unina siyabuyela bheku ku-election ngoba nabantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona urhulumente wezanop-f wayehluleka eniyohluleka ngeke sime another 5 years sijontele ukhetho sakhangela nje njengezimvu ezingelamnikazi.